Indaba ngamafitshane ku-Studio 7 ziminutes zivela e-Voice of America ese-Washington DC. Mina ngingu-Gibbs Dube. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo-8 ntambama. Umongameli Robert Mugabe umangalisa umhlaba ngokwazisa ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwa mhla ka-31 Ntulikazi engakakhulumisani leyinye inkokheli kuhulumende womanyano. Inkokheli yamacele yomabili awe MDC akuhulumende womanyano ithi imangele ngesaziso sikaMugabe selanga lokhetho. Ithi isaziso lesi siphikisana leziqondiso zesisekelo sombuso esitsha. Uhlelo lwethu lamhlanje sizaxoxa lengcwethi zomthetho ukuze zicasise izigaba zemithetho etshiyeneyo ekhanya iphambana lesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama liziphiwa nguntukameli Gomo loSithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk 8:30 p.m. namhla sihlaziya isaziso selanga lokuqhuba ukhetho eZimbabwe elikamhlaka 31 Ntulikazi esenziwe ngumongameli Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kumsakazo we-Studio 7 waseWashington DC.